Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhodi, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo besisebenza laphana icine isiphelile, icine isimile inzuzo le.
Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zichayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa lokusiza uzolo ngalesi sikhathi sokulwisana naleli gcikwane.
Sikhuluma ngezikolo eziningi azilaba balesi abazabekhangela ukuthi abantwana banjani bathestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokhu esenzekelela isiya phambili.
Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantu babo ezikolo, udaba lweholo labo luze lulungiswe. Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezisitshiyagalombili 7898 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Inani lasebesile kuleli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6424, labulala abangamakhulu edlula amabili 228. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,518,662, labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lasikhombisa 36,921. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,533,953. Abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,044,884. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika. Kusenjalo, ingcwethi ezicubungula ezokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe zichayela ihlombe abasakhulayo beZimbabwe ngoba beyibo abaningi abaphatheke kunhlelo zokufundisa lokusiza uzulu ngalesi isikhathi sokulwisana le-COVID-19. Umnumzana Thandolwe Nkosi Nkomo owenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 utshele iStudio 7 ukuthi kungelani lokuthi abatsha elizweni yibo abaphazanyiselwe impilo yilo mkhuhlane, yena ujabuliswa yikubabona bephatheka kunhlelo zokunceda uzulu ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19. Asizweni ingxoxo ayiqhubele uMike Hove we-Studio 7.
Hey, abantu abatsha ngokunazelela kwami bathintakale esigabeni esithile, esigabeni sokuthi abantu abatsha abaningi bazisebenza ngabantu ababambanisayo. Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhodi, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo besisebenza laphana icine isiphelile, icine isimile inzuzo le. Okwenzakeleyo ngalokho kugcine ukuthi abantu abatsha abaningi besebengasatholi okokudla, abasatholi ukuthi bathole indlela yokuthi bayezibhedlela bayethole imithi nxa begula, bese bengasenelisa ukuthi bathole ukudla, bese bangasenelisa ukuthi bahambe isikolo. Konke khonokho kwenze ukuthi bakhathazeke emoyeni. Kodwa ngithemba ukuthi njengenhlanganiso besizama lathi ukuthi sisebenzelane labantu abatsha, sisebenzelane labantu abaningi ukuthi konke lokhu kungabahlukuluzi kakhulu abantu abatsha.
Bengicela ukuthi utshele uzulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso esijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
I'm for Bulawayo ingathi khona ilengata ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu. Sila logata lele sithi biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso ngikhalenye inhlanganiso othiwa yi-TIBA ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-test, i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lale sithi i-RDT. Then khonapho futhi ku biomedical sithi thina sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbeda, zithole imithi. So olwenye ugatsha lwethu ngolwe esingathi social response, lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi psychosocial support, ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi njengoba bedidekile kangaka bathole uncedo. Khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokhu ababe kudinga nje. Then sibe logatsha esingathi ngole behavior change, lapho esikhulumisana nabantu sisibazisa ukuthi kanti vele i-COVID-19 kuyini, kanti vele i-COVID-19 singayilwisa njani, kuqakatheke ngani ukuthi sigqoke ama-mask, kuqakatheke ngani ukuthi siyenze lokho kuthiwa i-physical distancing.
UZulu koBulawayo ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abatsha siyababonga kakhulu ngoba ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso basukumele phezulu abantu abatsha bavolontiya ukuthi baphathise lapha lalapha lalapha. Abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Culture Park basukumele phezulu bahle baqalisa la ukuthi bakhankase. Ngiyakhumbula futhi bakhona abantu abatsha elobhengula abasukumele phezulu bathi sebebona ukuthi heyi bakhona abaswela ukudla, bakhona abaswela lokhu nalokhu nalokhu, but njengabantu abatsha kahle nisisukume sincedisane khonapha nje khonapha emphakathini. So ngathi mina abantu abatsha basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19 ebulala, lokuthi lekwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njengayimfo obulala kube ngumsebenzi sibili olula kakhulu.
Sigqiba ingxoxo yethu becela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga ebantwini abatsha engingakutsho ukuthi hey madoda lamantombazana, into leyi esiphakathi kwayo idinga ukuthi abantu abatsha basukumele phezulu. Abantu abatsha bakhangele, bazikhangele bona, bazikhangele phakathi, bengameleli ukuthi khona uncedo luzavela e-America, uncedo luzavela e-Britain, uncedo luzavela, kodwa bakhangele bezikhangele nje abantu abatsha ukuthi hey siyakwanisa ukuthi simelane lo mkhuhlane we-COVID-19.
Lo umnumzana Thando Lenkosi Nkomo oyinhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame kancane ukuthumela abantwana babo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Besithi ngoba ukuqhubeka besiya ezikolo kungelababalisi kubafaka engozini yokuthelelana lula umkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo ibimunyethwe encwadini yabo yokwazisa intatheli izindaba lozulu okuphuma emhlanganweni abawungene lohulumende ngomvulo wokuhlaziya inkinga ababhekane lazo njengababalisi ezigoqela olweholo ongasaphumanga lesinqumo. Ababalisi bachaya phansi ngenduku besithi kababuyele emsebenzini uhulumende aze azinikele ukulungisisa udaba lwezikhalazo zabo ezibalisa iholo elinganeliyo kanye lempahla edingakalayo yokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Amandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Wilfred Nyathi uchasisa kabanzi ngale nkuthazo yabo kubazali.
Uhulumende kakasilaleli ukuthi esinikeze imali engayenza ukuthi sibe lamahlabuzana okusebenza. Sikhuluma kanje izikole eziningi azile babalisi abazabe khangela ukuthi abantwana banjani bathestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokho esenzekelela isiya phambili. Bazali, asenzeni ukuthi sigcine abantwana ngezempila kahle bazafunda imali ngabakhona kubabalisi.
Umnumzana Joseph Sibanda wasemzini weRugare ongumzali uthi okwenzakalayo kubuhlungu ngoba kubuyisela muva imfundo eZimbabwe yona ebincconywa umhlaba wonke eminyakeni eyedlule.
Hayi okunye lathi sizazama isikolo lazo zingakhuluma zingakhomunikatha lathi zisitele lapho ezifuna uncedo khona sizame lathi njengabazali ngoba abantwana phela ngabethu siyafuna njalo ukuba baphephe kulesi sikhathi esinzima.
Kodwa uBishop Raymond Mpandasekwa wasechino hoyi usola uhulumende esithi kunje uZulu ongumyanga esethwele nzima ngokuphindiweyo.
When the bishops questioned the capacity and emotional stability of the government,
ngesikhathi ama-bishops ebuza ukuthi ziphelele yini kulabo abaphethe ezombuso, setheswa umlando wokuthuka abehofisi kamongameli. Ababusayo bathethiswa mihla yonke, bethukwa ngabantu abakhuluma mahlayana bengasihloniphi lesi sisekelo sombuso. Abantwana kabayi ezikolo ngaphandle kwabalutshwana abanenhlanhla. Abagulayo kabelatshwa ezibhedlela, kodwa inkokeli yethu ibona inhlelo yazo zilungile. Yibumpuputhi obunjani lo?
What blindness is this?
Esethula umbiko wakhe emngcwabeni kamuyi uBrigadier General Rufus Chigudu eNational Heroes Acre izolo ngomvulo, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu ukuba into zonke kwezomnotho zihamba ngendlela.
We are enjoying a balanced budget.
Sesizibona izithelo zebudget ezinhle. Siqhubeka sisehlisa indleko eziningi, kusitsho ukuba izimali eziningi seziqondiswe kwezokuthuthukisa umnotho kanye lezokulungiswa kwempahla.
And the gainful production.
Iningi labantwana libonakala lizidlalela emaklasini lasegumeni lesikolo, kumbe behlezi duzane laduzane kungalandelwa iziqondiso zokuvimba ukuthelelanwa igciwane le-COVID-19 eze-social distancing bengagqokanga lama-mask. Inhlanganiso ezikhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantwana ezikolo kwamanje ngezibalisa eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Democratic Teachers Union, Zimbabwe Teachers Association, Zimbabwe National Teachers Union, Zimbabwe National Educators Union, le Zimbabwe Rural Teachers Union. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Iningi labo lithi lilokhu lingakatholi uncedo lwemali abayithenjiswa ngukhulumende ngesikhathi ilizwe likuhlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Selokhe kwavalwa indawo zokuthengisela ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngombimbitho lonyaka, abaphila ngokuthengisa basebenza nzima ukuthi baziphilise. Iningi lithengisela endaweni ezingavunyelwa ngukhansili wakobulawayo. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, isakhamuzi semagwegwe kobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi basebenza nzima ngoba betshona bedlala umacatshelana lamapholisa.
Impilo sinzima kithi njengama-vendors ngoba indawo esasithengisela yizo bathe siloko singakabiselwa, ezinye vese zahle zavalwa kwathiwa sisathengisele khona sizadingelwa ezinye izindawo. Kodwa ngiyamangala ukuthi wayi into yangikhona lokhu iphuza ngoba thina siphila ngokuthengisa. Xa singathengisanga kuba nzima ukuthi siphile ngoba akula enye i-source of income esilayo. Lokho yikho sokudala ukuthi sicine sesithengisele emgwaqweni. And kulobunzima esihlangana nabo kakhulu emgwaqweni ngoba makhokhoba babesihlezi ibhobho. Nanku kathesila mapholisa abesihlezi ibhobho ngenxa ye-COVID.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi i-council isiqale ukunikeza abantu incwadi zamalayisensi okuthengisa.
Yes, sizwile sokuthi sokuvuliwe ukuthi abathengisayo bahambe baye apply la license okuthengisa eDarkmoor laphana kumgwaqo Patch Street. So nxa bekhona abafuna ukuya apply abahambe khona phana, kodwa isizwele ukuthi lokho kusebenziwa ngama sites awuhambi nje wonke umuntu, bayanikana amathuba okuhamba khona ngale.
Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association uvumelana lo Ndiweni.
Ikhansili isiqalisile nika ama vendors ama license and nxa sesile ama license kuthi ukuthi lati sesile mvumo yokuthi sithengise khonoku esifuna ukuthengisa singela kwesaba ukuthi whether siyabanjwa ngamapolisa or whether amapolisa ka municipality akhona ukuthi asigijimise lapho sithengisela khona uhamba ngama ward
ukansila ka ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube wazise ukuba ikansili yenza iphutha yaphuza ukulungisa indawo yabantu abaphila ngokuthengisa
indawo yabantu laba abathengisayo sithanda ukuvuma lapho esayenza khona iphutha njengomunicipal saphuza ukuba sibalungisele indawo zabo eziqondileyo kwakumele sizilungise lokho kwabangela ukuswelakala kwezimali
umsekeli wesikhulumeli sekansili unkosikazi Bongiwe Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 ethi basadingisisa kulabo abakhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zabathengisayo ukuthi ikansili sihambe yafika ngapi emizameni yokubaphathisa ngesikhathi sisiya emoyeni imibuzo le ibingakaphendulwa kungxoxiswano eyenziwa yiStudio 7 lomphathi ntambo okhangele amabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ngaphambilini uveze ukuba imali le ibanjwa lugatsha olubona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu ethi njalo njengokuzwa kwakhe abugatsha lolu sebeqalile ukunikeza lolu ncedo kwabanye ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyichiya galombili zabantu 7816 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hove. Umongameli Donald Trump wele Melika uphindele esigodlweni sakhe ese-White House izolo ngomvulo ngemva kokuhlala esibhedlela okwensuku ezintathu eselatshwa inhlungu ezilethwe ikwehlelwa yi-COVID-19. Izisebenzi zesigodlo sakhe ezimbalwa lazo zifunyenywe zile gciwane leli sokusele amaviki amane kuphela ukuthi ukhetho lokudinga umongameli luqhutshwe. Oncintisa emele ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli eMelika, umnumzana Joe Biden, uchasise kabanzi ngohlelo lwakhe lokubamba ngamandla umuntu wonke ukuthi nxa esiya emphakathini agqoke imask ikakhulu kuzakhiwo zikahulumende. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze labezindaba emsakazweni we-NBC News izolo ntambama. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welemali, umnumzana Ba Ndaw, usekhethe amalunga kahulumende wakhe angamachumi amabili lanhlanu, 25, inengi labo kuyiziphathamandla zebutho ezinika izikhundla zaphezulu. Lokhu ukwethule emsakazweni kamabonakude elizweni lelo. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Ingcwethi ezicubungulayo izomnotho welizwe zithi ziyavumelana lokunye okwethulwe ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube embikweni obuveza ukuthi uhlelo lukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program luyaphumelela ekufezeni injongo yalo. Kodwa zithi kuningi okufanele kwenziwe. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uhlaziya lombiko ngokuphathelane lezomnotho.
Lezezimali ungananzeli ilizwe lakithi ama-price bese ngathi intengo isilakho ukuthi ime okwesikhathi eside endaweni ethile ikakhulu nxa ukhangela bhosa ama-price anjengabosinkwa, ompuphu, o-cooking oil njalo. Sibese sithi ke lazo izinto kuba khona zikhona ema-shops kathesi kakufanani lalwana umnyaka 2007-2008 lapho kwasokusele khona inkuni emashelfini ezitolo. Imali yakhona yiyo abantu abangelayo, abantu kabala mali, izinto baya bezibukele begxoza indenda bezikhangele zikhona phana ema-shop. Yebo ye, le exchange rate leyakhuluma ngayo okwakulezi insuku isistep lusibili ungananzelela ukuthi sidlala khona lapho kube $1 is to 81 zim dollars besingathi local currency khona okho ke kuliqiniso kakhulu ngoba sokulesikhathi sibili hlezi khona apho i-local currency yebo sesilayo izim dollar sitholakala lemabhenki ngikhuluma nje namhlanje ningayithatha sibili ku-ATM ama 20 ephuma laphana i-maximum baya besithi 1000 ngeviki.
Umnumzana Angriston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi lanxa okunye okwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube kuliqiniso akukaguquli impilo zabantu.
Lanxa nje ama exchange rates engahlanyi kangako kungazani nje intengo lazo simile lentengo elokhe zolokhe ama rates ama kubo 80 something yebo siwabonile emile kusukusela ngoJuly kuze kube manje kodwa akukatshintshi impilo zabantu ukuze impilo zabantu makhaza zibe ngcono yiko kulohlupho khona umkhonomo usuyenze isafety osukuthi ngesilungu self dollarization into zonke sezithengiswa nge US dollar langama rand kwezindawo so kwenza kube nzima ebantwini abaningi abahola izimdola kumbe iRTGS.
Asizweni umnumzana Dube ecubungula okunye okumunyethwe ngumbiko kamnumzana Ncube.
Nxa sikhuluma nge-democratization laphana kusuka kunganithwaka kucace kuhle ukuthi i-democracy yinto enjani akade khuluma ngayo ukuze ilizwe njengoba sichilo laphana ukuthi kule democracy kakhulu esiyenzakele elizweni. Abantu ngananzela esikhathini esiningi nxa bethe bakhulukhuluma izinto uhulumende abona ngazantwaka kahambisani lazo bayabotshwa sibabonile abaningi besemajele lapha amajaha njengabopelishi no obani bani besemajele laphana. Sikhuluma nje kadezi akhona amajaha lokho esabaleka lapha omzaca ohanana labanye nje so ku democracy lapha nga tick box la khona hayi kusasilela kakhulu ku international relations hayi sibona ngazantu kulezi insuku inhlamba lezane bezisiba khona kulwana umnyaka odlulileyo ngalwana umbuso wadlulayo sezinganeno singathi ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe infrastructure development yese ayiboni senzakala khona ngale ndaweni ezisempumalanga ngibo Bedbridge kusiya kibo Harare emgwaqweni yalungiswa kodwa ungakhala ngapi emgwaqo yakithi yabo bulawayo kezi bulawayo matopo bulawayo mkayi bulawayo cholocho hayi lokhu kunjalo lati siyafisa ukuthi ungasigijima siya kibo cholocho sigijime lati ngamathuleni laphana siya kibo kezi kube ngamathuleni njalo njalo even ngasiya kibo nkayi laphana sesidiniwe ngamagodi so khona phana la ibhokisi lanazalotshiya linjalo i-social service delivery yela iphosizame nje khonokho ukuthi siyazibone even i-social protection abadala emakhaya baholisa impubu baholisa umumbu even emadolobheni nje khonapha sesike sabona kodwa kuye kuqhutshwa kakhulu ngama-NGOs so lapha singathikha nje ukhwethu esingathi uyihafu kwi-economic stability hayi sokungakhwela kuphela ngenxa yokuthi izikolo sezivuliwe mhlawumbe ngama-fees i-public expenditure kayitsho ukuthi abantu sokumele balambe so laphana lakho siyavuma sithi kule public expenditure equnyiweyo kodwa-ke ungananzela sibona ngantwa kulesinye isandla esisuka sibhode ngale sidonse futhi khonokho kabe ungantwa kuseviwe ngoba ezilongi izisebenzi zikahulumende zikhala ngendlala zingaholi thina kithi i-public expenditure ukuqunywa kuyo kasikubone ezilongi abantu bedubeka bengakwanisi ukuthi bafinyelele imithi ezibhedlela budget surplus izisizwa ngawo nsuku zonke ukuthi hayi laphana kule budget surplus but sibe sesizibuza ukuthi jase plus ngiyani abantu bona balamba njalo bedubeka imithetho njengabo phosa laphana hayi siyavuma siyakhitshwa sibili kwangena omoya laphana labo ayipha lapha sebakhitshwa hayi konkana ke izinto eziliqiniso lakho siyakuthika futhi okulibhokisi lokho sithi hayi ube khuluma iqiniso umnumzana Ncube.
Umnumzana Sibanda uyagcizelela
siyabona sibili ama-political reforms akhona ophosa labo ayipha sebe repealiwe esithemba ukuthi ke inyathela elilandelayo bazaqhubeka besenza ke khona lokho asebekwenzile ukuthi kutshintshe impilo zabantu makhaza kuhintwe imiholo yabantu ihambelane lentengo sibona nganithiwa inkwa ikhulumayo yonke nje ilihaba lanxa kulaba babe bebalile iyabe ikhanya iliqiniso yikho kusuka kungani kuyaxaka khonakhonapho.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi eningi lezisebenzi zikahulumende likhalale umsebenzi ngoba lifuna ukwengezelelwa iholo labanye bekhala ngokusilela kwemisebenzi.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Bayakhala abantu ngokuvinjwa kokhetho lwama-by-elections okwenziwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga, othi lokhu kwenziwa phansi kweziqondiso zokumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni. Ake sizwe uMnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Dan Moyo webandla le-MDCT lo Mnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Usithole usungula lingxoxo.
The Constitution has to be very clear. Chapter 7 with the Constitution uyachaza ukuthi kumele kuniswe njani. Le Electoral Act. But mina ngifuna ukubambela from the Constitution yena why. We really talk about into kuthiwa the adult universal suffrage and the equality of vote. Ngakho ke abantu kusama sesikhanyela abantu beZimbabwe ngihlezi nginje ngakho ukuthi kulomuntu engamkhethayo umuntu wami lo engamkhethayo usesusiwe ngizamelwa ngubani kusasa angithi ngaso kunjalo shuwa into esenzakala nje uyazama zwane elizweni akuqedi ngalutho lo kusisele emuva kakhulu into edanisa kakhulu eZimbabwe
leyo ukuthi wenga singathi kayiphula ngumthetho ngokwethula isinqoma sokuthi kumiswe ukhetho lolu
amanzi ukuthi wathatha ngathi lami nginje so kuyangehlula ukuthi ngichaze kuyukuthi ngoba sikhangele nje sihlezi singabantu eZimbabwe sisebenzisa i-constitution ukuthi yena u-vice president uzathatha ngapha amandla okuthi aguqule i-constitution adeclare yena ngokwakhe ukuthi hhayi akunama-by-elections azayenzakala shuwa into edanisa kakhulu
Democracy
yethu
ngendlela ethusayo.
Sathi ubabuthe umoyo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ama-by-elections amisiwe. Kodwa siya-understand i-reason yakhona ngoba igciwane leli le-COVID silibona lilokhe li-spreader and therefore uma kuyukuthi i-reason yakhona ikuthi ba-protect abantu ukuthi abantu bengabanjwa leli gciwane. I think he reason ezwisisekayo kodwa yes kuyadanisa kakhulu ngoba abantu bafuna representation yabo ibe khona eParliament ukuthi bamelwe so the sooner bekwenza lokho kusiba ngcono for uZulu jikelele.
Babuthuma ungakhona njani?
Ngiyachola mthembu
njengalwena. Hayi sithole Thuma. Yes siyabona lapha ke sokuthiwa ama-by election asemisiwe.
Sekugcwele ngendodo somali lona akunalinto oluhlolo luphumayo vele olungabe luseve nguhulumende akulanto embi ngokuthi uhulumende abe ngama-statutory instruments okuguyida izinto ezinjengazo nalezi ngoba i-pandemic lay asiyonto e-affecta iZimbabwe kumbe iZANU-PF i-NDC yinto e-affecta amazwe wonke ngakho-ke kusafuze ukubana abantu bekuzwisise ukubana kumele kube nemithetho ezayenza ukubana into leyi isiphunyuke mhlawumbe ingasibhidlizi njengalokhu esikubone ikwenza kwamanye amazwe so konke lokhu kuphuma ngento le yi-pre-planning yabona ikophe lamakhiwa ngabe sithi kona prevention is better than cure.
Lapho sizwe uMnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF, uMnumzana Dan Moyo we-MDCT lo Mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo kaZulu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ukuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana e-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa lokusiza uzulu ngalesi sikhathi sokulwisana negciwane leli. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame ukuthumela abantwababo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.